Yes, Oral Kala, Yimu, who's Secretary General, or interim, with Akumbula, which is a party to be a la constitution, Abandu, the Chinja, the Fawa, and that's number one. Number two, you recall looking at Mamis Kadise, summer elections, we submitted our signatories there to return for our candidate. So, yes, whoever, or the Sabang would say, ah, I'm not qualified enough to be Secretary General, the corner in Kandolo, corner in Ahamba, a coach, and then restore the internal democracy.
Kodwa ke phela kulabanye-ke abathi abakwazi ukuthi nguwe obambe esidukwini khona manje isikhundla leso, ngakho bathi uzenzele lapha vele akula muntu uthe ukwenze, ungathini ngakhonokho?
Oso njalo kahambe phela abe lobufakazi be-court angikhiphe ukuthi hayi kangisini.
Ye, kulabanye njalo bathi usetshenziswa i-CIO njalo bathi okwenziwa nguThabango lokhu vele kuzaya kwenziwe ngabanye abantu, so kungathini ngakhonokho?
Vele bajayele, sikujayele sangena kudala oyenza bank ukuthi ngaba lo mbono otshiyeneyo kunhlanganiso kuyakuthiwa usungu-CIO.
Ye, singathi-ke kodwa bolabo-ke obakhethileyo usithi kumele baphume ezikundleni zalezi zabo-MP njalo nakumakhansila lokhu lalokhu, bakhethwe njani?
We were consulting our provinces. Ukuthi ngobani okwakumele bangene, ngoba remember sisiya kwi-election kwakunama-list ukuthi ama-provinces bazafaka ama-PR list abo nendlela yokusebenza kwabo, bazafaka ama-senators abo, bazafaka ama-PR list e-council ngendlela abasebenza ngawo. Ama-list wona lawo athatha adatshulwa asasakwanga. Omunye umuntu ngaphansi kwesihlahla kumbe ngaphansi kwemota yakhe kumbe ngaphansi kwebhini wathintsha wafaka abantu bakhe nabanye.